Ngingakhuluma naye namhlanje ekuseni ngimbuza ukubana uvuke kanjani, kukhanya hayi ungathi okumkhuhlane lokhu kusamphathile. Lokhu engezwa kahle, so kusho ukuthi lokhu ku-bed rest, quarantinile. Uma kusenzakala izinto ezifana lalezi, kuqakathekile ukuthi isizwe seZimbabwe sinakelele kakhulu umkhuhlane lo, igciwane leli le-coronavirus, ngoba likhona ngempela and liyamosha njalo futhi liyabulala and alikhethi ukuthi ungubani, whether umuntu olemali ongelamali, omdala omncane, igciwane leli likhona. So sithi abantu bakithi mabananzelele kakhulu, bageze izandla, basanitize, bagqoke ama-mask, ba-social distance, ba-avoid ama-crowds, ngoba siyabona ukuthi udokotela Khuphe walithola kuyo leyana i-extraordinary congress eyayenzakala mhlaka December 27 e-Sheraton Hotel, ngoba kwakungela social distancing laphana and abantu babebaningi, nje kwakulokushawuda, lokumemeza, lokucula, lezinto ezinjalo ezenza ukuthi igciwane leli li-spread.
Uthini yena uMakhuphe ngokuya emthethwandaba kumbe ukuphikisa impumela yokhetho lwe-congress, elokhu esahamba yini kumbe uzamukela isikhundla sokuba ngumsekeli kaMnumzana Muonzori?
Udokotela Khuphe akakakhulumi emphakathini ukuthi uzokwenzani ngodaba lwe-extraordinary congress lama-results akhona. Njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi uphathekile ngegciwane le-COVID, akakwanisi njengamanje ukuthi a-addresse izinto lezi, usabhekane lokuthi alwisane legciwane leli, ngoba I think impilo yakhe iqakathekile kakhulu ukudlula konke okunye lokhu. Kodwa okubalulekileyo kumele ukuthi singabantu sikunakelele ukuthi i-Congress liyana yaba lama-complaints amaningi ngendlela eyenziwa ngakhona ngendaba ze-voters roll, ukuthi voters roll eyasetshenziswa laphana akusiyona abavumelana nayo, njalo futhi sabona lo daba lodlame kakhulu olwenzakalayo, ende sabona futhi lokuthi kukhona abanye ababengasoma delegates abavotayo ngelanga lona leliyana mhlaka 27 December. So konke lokhu izinto iparty yethu engavumelani lazo, and I think makuukuthi singamademokrasi enqotho, makuukuthi si-serious ngokuthi sibe le-party engela corruption, sibe le-party elandela i-constitution yayo, kubalulekile ukuthi izinto ezifana lalezo zingavunyelwe njengempela izinto okumele zilungiswe.